uze isindebele.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda wala ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament le-council ngumnumzana Sengezo Cabango.
Yaphuma ilisti yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcindisa kulolu khetho lwedluleyo. Kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo kukhetho lwangaphakathi lonolo.
Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe zihlala kwele South Africa zenelise ukuthola amapasipoti elizwe labo bekhona le kwele South Africa lamukelwa ngabanye.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala, ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based eSouth Africa baningi kakhulu.
Impi esiqhamuke kwele Israel yesatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe omhlaba kulandela imbiko ethi elimelika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina.
Impi leyi ngathiwa sesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhilini beniyizo benasizwa sakwazi la ngathiwa sokuliwo kokuhamba la.
Silengxoxo lesakhamuzi sebulilima umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usomlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC ngodaba lokuxotshwa kwamalunga edalela eParliament le-council okwenziwa ngumnumzana Sengezo Cabango. Ibandla le-CCC lithi lona lihambise incwadi kuMudenda lisithi uCabango kabamazi njalo kalamandla okuxotsha abantu. Umdenda utshele iStudio 7 ukuthi impela lalolu daba lukhona ezandleni zakhe, kodwa wala ukuveza ukuba wayithola na incwadi yokuthi engaxotshisa amalunga edalela eParliamente alitshumi lanhlanu lamakhansila alitshumi lasikhombisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Okukhona Gande ikuthi sesimzwile uCabango ngezizathu azibethayo ezizona eziyimbangela yokuthi yena-ke njengomuntu okuthiwa nobhala jikelele wenhlangano nale-CCC ngendlela abaphane ngayo izikhundla ngoba abakabile Congress. Siyamuza uCabango sibili into uCabango ayichoyo, into ayikhulumayo, lezizathu azibethayo ngiliqinisa lokuthi nxa kuyukuthi singabantu abalengqondo, nxa kuyukuthi i-politics yethu i-politics esifuna ukuthi ibe yinto ezahlonipheka, injalo kakhulu kuhlonipheke kakhulu umuntu wesifazana olaye ozizwa elomlando ukuthi abe ingxenye yabezopolitiki, kuqakathekile ukuthi izinto ezikhulunywa nguCabango abantu bezichwayisise sibili, njalo kube izinto abantu abazithatha ngendlela ephakeme. Kumele ukuthi abantu bebe serious bemlalela uCabango kuhle, ngoba uzakhumbula ukuthi wena uthi yena uCabango kwenziwa ukhetho lwangaphakathi, kudingwa abantu abazamela izigaba thile kuParliamente la ku local authority ku council. Yaphuma ilist yabantu abavotelwa ngabantu ezigabeni, kodwa kuthe sokusiya phuma amabizo ayiwona abantu abazangcindisa kulolu khetho lwedluleyo, kwabuya sokulamagama abantu abanye abadliwayo ukukhetho lwangaphakathi lonolo, kwabuya sokulamagama abanye abantu akade bengekho, kwabuya sokulamagama abantu otinqabe chwayisisa uyefica ukuthi hayi uzibani uselethe izihlobo zakhe wazozifaka lapha, uzibani uselethe iboyfriend yakhe wazoyifaka lapha, uzibani uselethe igirlfriend yakhe wazoyifaka lapha. Akusahlonitshwa izifiso lezimiso zikaZulu. So kusenziwa nje khonokho ukuthi mina yimi engilamandla, yimi engikhonyayo, kuyamela ukuthi umuntu wonke omayo esigabeni kumbe uma ephalamende kumbe uma ku-local authority kuyamela ukuthi kube ngumuntu ovunwa yimi. Nxa lina linganika umuntu ongela gazi lami, linganika umuntu engela buhlobo laye, akusamelanga lowo muntu angene. Mbona sengathi yiyo into ekhulunywa nguChabangu engiliqinisa lokuthi ama-political parties njalo ama-politician alengqondo abazimisele ukusebenzela abantu, nxa bemuza uChabangu ekhuluma baningi abantu abamlandelayo uChabangu, baningi abantu abamsekela uChabangu entweni ayikhulumayo.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu kumele balulungise njani bona abe-CCC nxa ungabacebisa?
Udaba lwe-CCC lolu Gandhi, indlela olungalunga ngayo ngowami umbono yikuthi uma uChabangu esethethe lesi sinqumo njengonobhala jikelelo wenhlanganiso, kuzamele ukuthi bonabo bantu okuthiwe kabaphume ezikhundleni ephalamende lakulocal authority ngabantu engiliqinisa lokuthi bazakhitshwa umsebenzi uma kuyokuthi esikuzwayo kuqinisekile. Ngoba uChabangu into lekayenzanga savuka mpuzana into ayihlalele phansi wayicubungula, engilesiqiniseko sokuthi wakubona ukuthi lo mthetho ungamvuna, umthetho uyamsekela ukuthi angayenza lento ayenzileyo.
Hello-ke ngumnumzana Mqondobanzi Magonya ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwelebhilitano. Inyathelo likahulumende lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizenelisa ukuthola ama-passport elizwe lazo zikhona le kwele South Africa lamukelwe ngabanye abathi kuzenza impilo ibe nganeno. Kodwa abanye bathi leli nyathelo litshengisa ukuba uhulumende usehlulekile ukubusa ilizwe, usevuma ukuthi izizalwane zelizwe lakhe ziyokuba yiziphepheli kwamanye amazwe angomakhelwane. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inyathelo leli Gande inyathelo esingathi lona is long overdue ngesikhiwa, ukuthi yinto okwakufanele ukuthi ngabe kuthiwa yenzakala kudala. Ngoba nxa sithi siyakhangela i-influx yabantu abaseZimbabwe asebe-based e-South Africa baningi kakhulu, njalo nxa sikhangela isimo sempilo kulamalanga ikakhulu nxa sikhangela i-violence ekhona e-South Africa ikakhulukazi into zokubanjwa inkunzi kwabantu, balahlekelwa ngama-documents suku zonke. Ngoba njalo nxa behamba bengathwalanga ama-passport bahlangana lamapolisa begcine sebeboshwa njalo, okwenza njalo ukuthi babesengcupheni ephezulu kakhulu, ukuthi kube ama-chances abe phezulu kakhulu ukuthi balahlekelwe ngama identifications yabo. So lokho ukuthi abantu kuzabe lula ukuthi bayahambe baye-applyela ama-passport yabo e-South Africa linyathelo elihle kakhulu. Njalo asingakhohlwa ukuthi bakhona abanye abantu abathi nxa ngokusebenza e-South Africa amalanga abo okusebenza asuke abe malutshwana kakhulu esikhathini esiningi, okwenza ukuthi umuntu angatholi isikhathi eseneleyo ukuthi asuke atravele ahambe aye eZimbabwe aye-applyela i-passport aphinde aphenduke njalo ekugcineni iphenduke ethu lesibona ke lowo msebenzi. Engingakusho ngathi i-agreement enhle ephakathi kwe-South Africa le-Zimbabwe abayenza ukuthi kweneliseke lokho ukuthi kwenzakale. Ngoba nxa kuwukuthi i-South Africa layo ibingakuvumeli khona lokho bekungeke kuze kwenzakale. Ngoba sisazi ukuthi kulezinto eziningi ezihlanganyela ama-technical issues abedinga ukuthi isupportwe i-South Africa ukwenzela ukuthi bakwenze lokho kube successful. Siyakubongela kakhulu lokho inyathelo elithethwe nguhulumende.
Manje nxa sikhangela ukubana eZimbabwe abaningi bayasuka besiya khona le-South Africa, kungaba kutshengisa yini uhulumende ole sineke?
Nxa uhlezi ngekhaya labantwana uthi ngelinilanga ovuke ekuseni ufuke ukuthola abantwana abekho, kuyakusobala ukuthi kukhona into engahambi kahle. Ngoba mhlawumbe kukhona abakusolayo noma kukhona okunye okwenzakalayo wena ongakuboniyo njengomzali. Kodwa-ke lokho okwenzakalayo elizweni laseZimbabwe kungenxa yokugugudeka kakhulu omnotho, njalo lokungatholakali kwemsebenzi ngendlela abantu abafisa ukuthi ngabe bayenisa ngayo njoba sazi ukuthi ama demands empilo awalindi umuntu ukuthi mhlambe alinde ukuthi mhlambe uzathola umsebenzi after 5 years noma nini kodwa ama demands empilo ufuna ube lemali lelo langa ngoba nxa sikhangele sinje iningi labona abaphumayo iningi labo sebengabazali balabantwana abafundayo balabantwana balama demands adinga zonke izinto ezifunakala on daily basis so nxa sisitise khangela uthola ukuthi ama salaries noma khona noma ngisithi indlela abathola ngayo imali does not meet ama requirements empilo yabo le abafanele ukuthi ngabe bayayiphila insuku zonke yiko sokusuka kukwenze ukuthi abantu abaningi sibone abantu influx yabantu iphuma elizweni lase Zimbabwe isiya kwamanye amazwe ngomakhelwane noma isiya kwamanye amazwe afana laphetheya kubongland labo America labo Germany la kwamanye amazwe lapho sesibona khona abantu beZimbabwe sebegcwele umhlaba wonke jikelele kodwa ke okusobala khona ukuthi abantu baseZimbabwe uthando lwelizwe labo basaselalo ngoba iregardless noma bengazi behambe kodwa basasebenza esakha ekhaya besenza zonke izinto ekhaya okutshengisela ukuthi uthando basaselalo kodwa ke ukungabi kahle kwezinto ekakhulukazi kumnotho elizweni yiko kwenza ukuthi abantu baphume elizweni ngesiqa esiphezulu kakhulu kanje.
Lo ke ngumnumzana Tifa wajabhi Bhango Dube ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwelebhilitane. Impi esiqhamuke kwele Israel isatshelwa ukuthi ingaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethele Melika selithumele umkhumbi othwala indizamtshina eziningi. Ele Melika lethesa ele Iran icala lokulolonga ibutho le Hamas elihlasele ele Israel ngomgqibelo. Kubikwa sokubhubhe abantu bakwele Israel abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 kwacatsha abangamakhulu ambalwa. Abanye abangabonakaliyo bathunjiwe ngamabutho eHamas. Umsakazo weCNN ubika ukuba uMongameli Joe Biden usethembise eIsrael ukuthi uncedo luyeza olokuzivikela. Amabutho eHamas aqhubeke ebudubula inhlamvu zohlobo lwama-missiles kwele Israel izolo ebusuku. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Impi leyi ngantu asesikuma abantu besiyecaweni sasizibona lezi eBhayibhelini beniyizo benayisizwa sakwazi la ngantu sokuliyoko kuhamba la ngoba sibona iPalestine Authority lama Israeli sebechana kubi and kungela muntu ongathi uyaba ngu referee udala laphana sasi le lamaqembu njenge America le Russia ayo lama invested interest but okakathesi sibona iAmerica is going through a turmoil layo nge political situation yabo labo Donald Trump and uMongameli welizwe uBiden ngathiwa is not really active khona ngale in the Middle East. Sibona ukuthi ukuyilekta abakuyenzayo uNetanyahu ngathiwa is a staunch supporter for Israeli separation lokuquma inhlabathi kaPalestine so yiko ngathiwa sokuxega izinto lezi.
Ngokubona kwakho impi le ayisoze indlondlobale ibe yimpi engathinta amazwe amaningi kakhulu njengoba sesisizwa ukubana iIran layo yetheswa icala lokuphathisa abalwa becatsha abeHamas.
Hayi, iIran vele yahlala ifuna ukuchana leIsrael usikisela kudala ikuthi babe ngela isikhali engathi azazi zaba encedisa bengalwa. But ikathesi siyabona ukuthi ama-Iranians banikwa izimali ngama-Americans labo bahamba bayathatha izikhali from Russia le technology yangkhona hayi lapha sokusiba kubila sibona ngathi ama-rockets e-Hezbollah lawa are they doing extensive damage but sibona la i-Israel ngathi ile Iron Dome eyokuquma some of the potency yama rockets lama missile ajikelwayo but lokho konke is not a good sign ngoba sekade sesibona ngathi impi ye Ukraine isiphela but sokuqala sokuvuka enye le Palestine le Israel engathi azazi lokho is China since udala ngantwa kathesi sokumela abantu baphonga ukukhangelela kuNkulunkulu ukuthi asincede ngoba isikhathi sangkhona ngathi asisekho.
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni le Studio 7 ese Ohio ngapha kwele Melika. Nansi ke ingxoxo esiyenze lesakhamuzi sesibulilima esesihlala kwele Bilitane umnumzana Trinos Chuma ophathisa isigaba sakhe ngenhlelo zokuziphilisa ngokulima.
Inhlelo ezikhona inhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi ikakhulu ebulilima yasemangwe le plum tree ama surrounding mina inhlelo lezi ngaziqala kudala ngingakangeni kwezombusazwe ngaqala ngokuba khona kuma development ama clinic lapho ngivela khona ngizalwa khona endaweni yase Chehanga was the chairperson for i diaspora ukusungulwa kwe clinic ye Chehanga yase ofika lapho ekhona ngiloke ngiy strong supporter ngifaka izimali ku fundraising ngi leader by example lakathesi ngiloke ngikhona silo chairman wethu u Brian Mange onguye okhona laphana I support every project ekhona ku region le nlibukane clinic yesechanga eyakhiwayo e primary school ukuthi abantwana bengahamba distance eseduze lomfula uThekwane layo sidingela izimali ngi involved kuma project akhona khona phana ekhaya ngobunengi sigebhile idamu lakompangana ngangena laphakathi so akuqondani lokumbusazwe lokho konke kuqondana lokuthi khona sizidevelope sizenzele ngezethu izandla sengingene kuhlelo lokulima ngoba ngibonile ukuthi khona ngesikhathi lesi igeneration as we developed there is too much machinery that is used to make impilo zabantu zithukuthuke so ngithenga ama tractor lawa futhi ngincedisa abantu ukulima njalo la ma tractor akasebenzi kuphela akhethi imphakathi ukuthi khona umuntu ngoyiqembu ngisebenzela umphakathi not iqembu owakithi surroundings bulilima imangwe iplum tree as a whole so ke okombusazwe lapha kungeni
manje njengoba uyake wenze ezombusazwe kutsho ukuthi nga uphathisa abantu uphathisa ungakhangeli na ukuthi basekela bandla liphi
ekuphathiseni umphakathi wakithi akudingi ukuthi khona ube ngumuntu webandla okumbe iqembu elithize mina ngiyisakhamuzi sasebulilima njengoba ngiyisakhamuzi ngiphathisa sonke isakhamuzi esikhona kungakhethe ukuthi wena ungaliphi ibandla okwebandla sikubeka eceleni okwakathe sisibheke kwentuthuko iproject yekomaha farming projects lay iqonde ukuthi khona siphume kuma handouts sifunde ukuzenzela thina sibe productive with our own hands and with our own minds njalo asilindelanga investors avela kwelinye ilizwe ukuthi izove investors esigabeni sakithi thina njengabantu njengoba sihleli kathesi ngikhuluma lawe numzana usemazweni lawe ku region yonke khona lapha ebulilima ngiyakubona ukhona ngikhona ku group yemngathi kuyi project eyakha isikolo ngikhona ku group yakokhame kuyi project eyakha iclinic lesikolo ngikhona ku project yedamu eliyakhiwayo manje libhizi lingeno eliyakhiwayo so ke wonke lama projects ngiyangena ukuthi khona ngixhase lapha engene lisakhona kubo makhelwane bethu ngwana laphana iclinic isiphelile isisebenza so akungeni ndawo kwezombusazwe kodwa ikuzithuthukisela isizwe sethu ngoba we don't expect manna from heaven but with our own hands and our own minds we can invest in ourselves.
Hello ke ngumnumzana Trinos Chuma isakhamuzi sebulilima kodwa osehlala kwele Bilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthethwandaba weHigh Court usunqume ukuba inkampani yeChicken Inn yiyo emele isebenzise amabala athi Love That Chicken. Linkampani yasaloludaba emthethwandaba isithi amabala la asesetshenziswa inkampani yeChicken Slice layo ethengisa inyama yenkukhu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iziphathamandla zebandla leZANU-PF eMutare zathatha umhlabathi obufakelwe ukulungisa ukwakha isikolo lamabhizimusi kodwa wabelwa abalandeli bebandla leZANU-PF. Uba manje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubona ku-Studio 7. Onibulisayo ke lapha umdala Khumalo. Ngilane goli bakwethu. Hayi, engingakho namhla lapha kungale umnumzana uChabangu oserecorde ama-MPs nama-councillors e-CCC. Yayizwa kahle inkulumo yakhe ayikhulumayo. Ngoba u-CCC laphana inkinga ubandlululo lwabantu bangapha komthwakazi. Bayabandlululwa kakhulu. Mawungumuntu wangapha komthakazi kulula nje ukuthi kuthiwe ulidissidence, kulula nje ukuthi kuthiwe uyayi-tribalism, kulula ukuthi kuthiwe uyayi-terrorist. So nama kuyikuthi akekho right or wrong or akekho right, kodwa lona khonokho okwenzakalayo ku-CCC ukuthi babize abantu ngama-dissidence kubonisa khona ukuthi akuhlalisekanga kahle, akukho right. And ngapha komthwakazi kula abawina khona kakhulu amavoti, kodwa babuya bakhaphaze futhi abantu, badelele abantu. Sengathi abantu bengamsekela uChabangu, bamsekele financial and many power. Ma kusenzakala akuya recall naye uChamisa yena ngokwakhe ukuze into le iqonde, bahloniphe abantu ababavotelayo, hayi ukuthi badelele abantu.
Studio 7, sanibona ninjani na? Hayi siyaphila thina, siyaphila impela nje. Ngibeke nje obala la ukuthi uyabona njengegwala, igwala phela vele ngeke lazibeka eqinisweni, ngeke lazibeka nje obala ukuthi khona nivele nje kubantu ukuthi hayi cha la bafethu, hayi ngiphosisile impela nje. Uyabona njengoSkangagwa, uSkangagwa unenkinga impela nje, unenkinga, uyesaba ukuvuma iqiniso, uyesaba ukuvuma iqiniso. Uyabona, you have to remember people ukuthi khona in those early 70s. Uyabona izipresha ioil laphana, kwase kuthiwa khona kuhistory laphana kwathiwa khona ZANU, kwathiwa khona Zandla forces hit the ama oil tanks and so forth, yet it wasn't the truth. And then uNkomo wase sithi wena awuqondisele into le, ngoba Zipra forces are the people who hit that, uyabona, by the Rhodesian regime, uyabona. So uyabona ukuthi khona leyo nto leyo, bengazodlala ngathi la, ngoba siyayazi le nto leyo, sithule nje siyabona. So ke uSkwangwagwa kufanele akwazi ukuthi impela uyabona use chance nenhle yokuthi avume. Uma uvuma izono zakho uyothethelelwa, alikho icala lapho. Sicela nje uavume izono zakhe. Uma evuma izono zakhe yonke into nje izohamba kahle, akayeke le nto leyo yokujika-jika. Siyakwazi ukuthi kumnandi la khona, kanti kuzoba mnandi mo uma ngabe evuma izono zakhe. Vuma izono wemfo, uzobona nje uthethelelwa. Yekela nje ukulokhu ugxile lapho.
Ninjani basakazi bethu abahle, ninjani basakazi bethu abahle. Hey, ngithi ukuthi ngiyemphawule ngalo baba usengezo Chabangu. Ubaba lo uChabangu lo engabona ungani uyabukwa, kabukwa ngitsho. Ukhulile ungumuntu omdala ezinuka amakhwapha, ukhulile engazenza umntwana, ukhulile engehlulwa ngokomuzi wakhe. Umbe vele indoda ethetheyo, umbe ayithathanga, umbe vele kalabantwana, nzithu labantwana. Indlela oyenza ngambondo ukuthi labantwana, kabukwa vele ngaze zami ukuzikhuluma, ikhuluma ethine zami ukucecisa, akula ngithi umuntu ombukayo, ngitsho. Awubukwa wena baba, awubukwa ngitsho. Lokho okwenzayo vele uzadinga ukuthi sicine sesikuthuka khona apha efonini, ungamelanga sithuke. Lokho okwenzayo lokho vele ludaka lolo lwenzayo lokho. Ungehlulwa unkosikazi wakho lapho supho ungigijimelana nezinto ongazikwanisiyo la. Hambe efela khatshana lapho.
Studio 7, siyabingelela linjani. Yazi kuyamangaza ukubona ukuthi sesiphile isikhathi eside kangaka, la machegu angelangqondo. Ahlale kube lokhu ediliza ama-opposition kuphela. Lokulwisana la wonke umuntu waseZimbabwe ozama ukufuna i-change. Into kuphela abayikwanisayo abasebehlalele kuphela embusweni. Manje umuntu usuka khona le elizweni ichapha umngcwele, siya kwelinye ilizwe siyalwisa abantu asebasukela izweni ukuthi bengadoyidoyi bekulelo lizwe elisala labo inxa ukuthi abekhaya ubancindezele kudala bawufuna beze befe ngendlala bethule ekhaya nangapho sebalandela phandle kwelizwe uzobavimba futhi ukungazi ukuthi sefuna umoya yabo yini kumbe sefulani hayi uyazi kunzima lokhu kodwa-ke hhayi abadala bathi wayezikhala kakhulu sizadabuka kuzaphela asithandazeni kuNkulunkulu sibone ukuthi uNkulunkulu asoweza luPF kuphela uNkulunkulu ngowabantu bonke siyabonga nguma singa ngilapho kobulawa iphumule emadokini
ngabe livuka njani ngabe livuka njani Studio 7 lapha ngithanda ukudlulisa lo mlayezo ye ifazi ayikaqedi umsebenzi isahamba lawo singalalini abantu be-TPC bathi baku-relaxa too much ba-relaxa too much ifazi lezanupf abantu abangalaliyo abala-rest icabanga izinto ezivele zokuchithisa manje sebe-recola la ama-MPs lama-councillors ifazi bonke ifazi lesesikwazi esikujabulelayo ukuthi yonke into imizamo abayizamayo sesiyazi yonke ukuthi hhayi ungabona kusiba nje igemu yabo lapha abantu bezali kakufazi lapho so lathi thinabe-tripsisukuthi singarelaxile siyarelaxa too much too much sikhohlwe ngokuthi into kuthiwa i-politics i-dangerous that thing phelayo akubuyele emuva into i-politics i-dangerous so singarelaxile ekugcineni bazarikhola yena bechampion zalo bazombhala incwadi ukuthi yena akusenguye okhokhelayo tripsisi njengalapho njengalokhu okwenzakale kubani umthwakazi magemu abo bonke iy'gemu zabo zokelezi hhayi thembiso nalo mlayezo
Lawu-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, impi yakwele Israel icatshangelwa ukuthi ingaba isibulele abantu abafika phose inkulungwane eyodwa abagoqela izizalwane zakwele Melika. Imbiko evela kwele Israel ithi amakhulu abantu abonakale bethunjwa libutho leHamas kulabanye abayizizalwane zele Melika. Ingcwethi kwezempi zithi lokhu kuzabangela ukuthi le Melika lingenele kumpi le eqale ngomgqibelo. Kube lokutshengisela kwamaqhuku athiyeneyo asekela amacele womabili iHamas lamale Israel emadolobheni amaningi awele Melika izolo. Ingoma kaPage ehamba lo Stella B sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Usomlomo wedalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mdenda wale ukuveza ukuthi wathola na incwadi yebandla le-CCC. impi esiqhamuke kwele Israel esatshelwa ukuthi ngaqhela ingenise amanye amazwe kulandela imbiko ethelemelika selithumele umkhumbi othwala indizamchina duze lakuse Israel. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.